Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Divana mtwakazi kweza kusiswa ngomgqibelo mhlaka 10 kuNtulikazi 2021 igama lami nguNtungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatyumi amahlanu lanhlanu 55 nge-COVID-19 izolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2683 velo mkhuhlane lo.
Ubaba uMkhiwane sifunde okuningi kuye, sifunde ubunono lokuzifaka phansi.
Lanxa owayengukomanda weZipra umnumzana Abraham Nkiwane ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, imuli yakhe ithi izambeka eplazini lakhe eUmguza ngomvulo hatshi eHeroes Acre. Inhlanganiso ezizimeleyo sezimangalele uhulumende kaMnangagwa kuUnited Nations lakuAfrican Union zisithi wephula amalungelo kaZulu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatyumi amahlanu lanhlanu 55 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezintathu 2683 velo mkhuhlane lo. Lokhu kusho ukuthi abantu ababhubhe ngolwesine langolwesihlanu kuphela bedlula ikhulu 111. Ingcwethi kwezempilakahle zithi amanani la akhomba sobala ukuthi umkhuhlane lo uyawumemetheka ngamandla lanxa nje uhulumende eqinise imigoqo yokuwenqabela. Inani lasebebulewe lubhubhane lolu selifike ku-2084 kuthi asebefunyenwe belalo sebeku-65,066 ngokutsho kogatsha lwezempilakahle. Abaphethwe ilumkhuhlane bonke sikhuluma nje bangu-18,961. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela izolo bangu-26,374 kuthi abahlatshwe esibili bona bangu-4,063 asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu-875,182 kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu-588,883. Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele umanyano we-United Nations kanye lowe-African Union zikhonona ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Inhlanganiso lezi zigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iSouthern African Human Rights Defenders Network, iCommittee to Protect Journalists kanye leRobert F. Kennedy Human Rights. Unobhala kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uyakulandula ukuthi bephula amalungelo. Lanxa owayengukomanda weZipra umnumzana Abraham Nkiwane ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, imuli yakhe ithi izambeka eplazini lakhe eUmguza ngomvulo hatshi eHeroes Acre. umsakazo weZBC uthi isiphathamandla sezanu PF umnumzana Obeti Mpofu uthe lancanje bebefisa ukuthi uNkiwane abekwe emathuneni amaqhawe eHarare njengoba ephiwe inhlonipho uhulumende uyasihlonipha isinqumo salumdeni. Umnumzana Nkiwane ubhubhe ngolwesibili esele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyagalolunye lantathu 93. Wadlala indima enkulu ekulweleni ilizwe ekuzaphu njalo ungomunye wabalweli bempi yenkululeko abathathu ababa ngabakuqala ukungenisa izikhali ngudlu elizweni. Omunye owalwa impi yenkululeko laye obhubhe kuliviki umnumzana Michael Chakava usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Le inhlonipho njalo ephiwe umholi webutho umnumzana Ezayi Chimonyo yena oyetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGugurahundi. Abamabandla ezombusazwe bathi bakhala kanye lomdeni kaNkiwane. Nansi isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa.
Ubaba uNkiwane ngumuntu ophatheke kakhulu ekutholeni inkululeko kwele Southern Africa yonke. Ubaba uNkiwane akaso qhawe leZimbabwe kuphela, liqhawe le Southern Africa yonke ehlanganisa amazwe anjenge South Africa, Namibia, Zambia leZimbabwe, ngoba kulapho esilobufakazi obusegcekeni njalo obugcweleyo ukubana wasebenza kakhulu emazweni lawa. Le niso ezazivelela emazweni lawa ehlanganisa iANC, iSwapo leUnity eZambia endabeni yokuthi amazwe lawa ethole inkululeko.
Ubaba uChimonyo yena lithini ngaye?
Okusidanisa kakhulu njengebandla njalo engithemba ukuthi yinto efanayo kuma-victims eGugurahundi yikuthi abantu laba esibaziyo ngamagama abaphatheka kuGugurahundi ikakhulu ababeyikhokhela abafana loChimoyo, abafana loPerence Shiri laye osewasichiyayo, labo bonke ama-generals esiwaziyo asiyasichiyayo aphatheka edabeni lweGugurahundi yikuthi sebe siyacatsha emathuneni bebalekela iaccountability.
Umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sezaphu. Sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Ubaba uNkiwane amadikane uAbraham sifunde okuningi kuye, sifunde ubunono lokuzi faka phansi lokungasikhukhumezi. Ngabe ngabanye ngabe lobetshaya uphondo sithi mina qalayo azange vele ekwenze lokho. Isinto esisithole kuye ukuthi umuntu ufound ezibumbe engasikhukhumezi njalo esebenzeka isizwe. Namhlanje inyama endlobaneni khona sebesazi ukuthi ethi sihlezi eduze leqhawele njengalo muntu wayengumuntu obumbekileyo olesibindi ongalamthetha abatshabi osebenzele wonke umuntu eZimbabwe. Yikho ke sitikalale ngokuthula iqhawele sizwe, iqhawele amaqhawe.
Udaba lukaChimonyo lilubona njani?
Sibambwa ngaphansi sesithi uChimonyo sebemphe isicoco sokuba liqhawe lesizwe. Kanti iqhawe lesizwe ngumuntu onjani? Iqhawe lesizwe ngumuntu ophile labantu kahle njalo izenzo zakhe zihambelana lozulu jikelele. Ngalokho siyamangala, sibambwa ngaphansi sesibona iZANU-PF lobaba uMnangagwa selimupha isicoco uSimoyo isithi liqhawe lesizwe. Yena waphatheka kakhulu ngomzabalazo we-50 Brigade esithi iGugurahundi ethola abantu besintwini.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Siphinde saxhuma njalo ilunga lezanu PF umnumzana Belief Kaule.
Obabonkiwane umsebenzi abawenzileyo ucacile nje inhlonipho le ukuba liqhawe lesizwe imfanele nxa kukhangelwa imisebenzi yakhe ayenzileyo. Imisebenzi yakhe ayenzileyo ikhuluma yodwa imisebenzi kababonkiwane. Babonkiwane liqhawe sibili nanzelela ukuthi kathesi ezintweni zonke esizikhulumayo lezi wabo babonkiwane imisebenzi yonke abayenzileyo imisebenzi eyiyo esifikise khona lapha esikhona. Ngokunjalo babonkiwane uyadeserva ukuba liqhawe lesizwe. Babonkiwane yibo abalweli benkululeko, yibo abasenze sathola lokhu uzibuse lo silayo namhlanje. Imisebenzi yabo babonkiwane le.
Obe ngomkhokheli webutho umnumzana Chimonyo Laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kodwa bakhona abakusolayo lokhu besithi ubengamelanga ayithole inhlonipho njengomuntu owaphatheka kumbhuqazwe wegugurawundi.
Kumfanele ukuthi abe liqhawe lesizwe. Kumfanele kakhulu njengamanye amaqhawe esizwe alele eHeroes Acre ngemsebenzi abayenzileyo. Ye, kuyadanisa ukuthi ekufeni kababuchimonyo abantu sebesungula njalo ukuthi begenise indaba yombhuqazwe ekufeni kababuchimonyo. Angazi ukuthi kathi abantu sokutheni kanti ngoba yonke into bakithi sokuthi nanga ukufa sokuvelile. Indaba yombhuqazwe layo nansiyana laphana. Angazi ukuthi kathi indaba yombhuqazwe lapha ingena ngapi.
Umnumzana Belief Kaule ngowebandla lezanu PF. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usesole kakhulu udlakela oluqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma esithi abenza ubudlova lobu bazaphathwa kalukhuni ngengalo yomthetho. Uthuso Khumalo usipha loludaba.
Abasekeli bakaZuma bavuka ubhova bavala umgwaqo omkhulu oxhumanisa isabelo sakwaZulu Natal lezinye izabelo N3 izolo ebusuku. Batshisa izimoto besithi bafuna umnumzana Zuma akhululwe ejele. UZuma yena owake waba ngumongameli weSouth Africa uqale ukupika kuliviki ngemva kokufunyanwa elecala lokuyisa inkantolo. Abatshengiselayo laba batshisa amaroli athwala impahla lenqwaba ezimota abazivimbe kulumgwaqo besithi udlakela lolu luzoqhubeka nxa uZuma engakhululwanga. Le yinto esolwe kakhulu nguRamaphosa kumbiko awethule namhlanje. Uthe lanxa abantu belelungelo lokutshengisela udlame olunje oludiliza umnotho alusoze luvunyelwe. Nangu omunye umsekeli kaZuma.
Kuphazamisa impilo zethu ziku risk ngale ndlela ongakazuzu uyibone. Siyacela uhulumeni wethu ngenelele kulesimo. Siyacela bakhulule umsholozi, akaphume umsholozi ahambe ayekhaya mhlambe nathi sizokwazi ukuthi sikhululeke.
Sokulokwesabela ukuthi udlakela lolu lungafika lase Johannesburg ngemva kwembiko yokuthi abasekeli bakaZuma baqoqa umhlangano eJapstown kusasa. Umgcinishalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqakutho Mabhena uthi bakhathazekile.
Siyakhumbula futhi ukuthi kwathi kulensolo yokuthi kungani kusebenza abantu bokuza eSouth Africa ikakhulu ekuchayeleni amaroli kwatshiswa ke amaroli futhi khathesi sekutshiswa ama-truck. Yinto esisolayo ngoba lokhu kuhlukumeza abasebenzi.
Ukutshengisela lokhu kubikwa sekuqhamuke njalo endaweni ezijiyeneyo zedolobho le-Eastcourt lapho umnumzana Zuma adonsa khona umnyaka olenyanga ezintathu ejele. Amapholisa athi asebophe abantu abaningi phezu kodlakela lolu oselubangele ukutshabalala kwempahla ezibiza izigidi zamarandi. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kweze mapandleni izakhamizi ezansi emandebeleni sezidlela evalweni phezu kokumemetheka kwe COVID-19 emakhaya. uAlbert Ncube usipha loludaba.
Udokotela omkhulu ezansi emandebeleni obona ngokuvikelwa kwemikhuhlane umnumzana Andrew Felix Muza utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi igciwane lecoronavirus selimemetheke kuzo zonke iziqinti zezansi emandebeleni kungakhathalekile ukuthi kusemadolobheni kumbe emaphandleni. Abezempilakahle babike ukuthi kuliviki kulesakamuso esuke kuwa 3 ekwana North esithethwe yilumkhuhlane kuthi kumaviki amabili adlulileyo ukhona njalo obulwe ngumkhuhlane we-COVID-19 phansi kwentepe. Umnumzana Ntando Ndlela oyisakhamuzi seFlabusi uthi sebehlalele evalweni ngoba lo mkhuhlane sumemetheka ngamandla esigabeni sabo.
Ezimayini lapha nje more than 50 abantu abatholakale belo mkhuhlane lo ngelanga lilodwa, okusephisa kakhulu kuba njengoba ivele iningi labantu livele lingakathestwa lingathestwanga kusho ukuthi umkhuhlane lo usumemethekile lapha kugodlwayo ngendlela esabekayo.
Uthi njalo okubangela kumemetheka kwaleli gciwane yikuthi kunzima kuzakhamizi ukuthi zihlale emakhaya kungele ezinye indlela zokuziphilisa.
So bazibona sebephoxekile ukuba baqhubeke besebenza lanxa bephakathi kobunzima bomkhuhlane lo ngaka.
Umnumzana Dennis Ncube isakhamuzi seNyandeni uthi nenge emaphandleni lokhu lingalandela iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane.
Kwenzele emakhaya emashophu ezitolo kuvuliwe abantu banatha santando, ezimfeni abantu bayakuthana, akula social distancing, akula number, ama-councillors osobhuku bayabiza imihlangano abantu bayahlala lapha lalapha vela kulandaba legciwane.
Umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi seMawane uthi ukubuthana kwezakhamizi ngesinye sezizathu esesidala ukumemetheka kwaleli gciwane.
Babuthene abantu laba kuthiwa kubhaliswa abaphekayo, kuzobhaliswa labaphendukayo empini abangazange bafinyelele ukutrena kuhle.
Umnumzana Edson Mazuku oyisakhamuzi seGwaqa eGwanda North yena ukhalela ukuhlatshwa ejekiseni ukuze avikele lo mkhuhlane we-COVID-19.
Sinesifiso sokuthi ngabe babuya bezosihlaba amajekiseni wona lawo ukuvikela.
Abantu abedlula amakhulu ayisiyagalombili 853 baphethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni wona osubulele abangamajumi amane 14. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandle, lamlela ntwandle, lamlela mshweshwe, lamlela nampa wakho wembula.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Sithandazile Moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Sihlaziya ingxaki ezibhekane labahlali baleli dolobho ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Into esingathi silokuhlangana layo nje ngamasuwa emalokishini nje ahlukeneyo lakho khonokho nje ukukhula kwe-crime emawadini. Yikho abantu abalokukhala ngakho ukuthi sicabangele ukuthi njengoba kuyisikhathi se-COVID kunje kungabe kunabanye ingxenye sebalahlekelwa imisebenzi noma sebaphelelwa zindlela zokuthi bazame ukuziphilisa. Yikho uhlupho lwe-crime solungathi lufuna ungathi soluyinto engathi iyahlupha lapha emawadini kobulawayo. Njalo nje enye into engathi ikhathaza izakhamizi indaba eyamanzi, ukuhlanzeka nje kwamanzi. Sesitsho nje for example emganwini lapho kuke kwaba ngathi kube lohlupho lwamanzi ahlanzekileyo, isizathu singaziwa okwakhathesi ukuthi amanzi avela angcoliswa yikuyini, kodwa kuke kwaba yindaba eke yahlupha njalo esakhangelela ukuthi ilungisiswe. Enye into nje engathi luhlupho emawadini kobulawayo lapha yikuthi ukuthi ngesikhathi se-COVID lesabantu mabehleze ezindlini ukudisconnectwa kwamanzi indlela zokuziphilisa sezingathi sezizinlutshwane so ukudisconnectwa nje kwamanzi ngoba abantu bekoloda ukhansili izikwelede sezihlalile okwesikhathi eside
abantu bathola yini usizo olufaneleyo ikungxaki abalazo kukantili bancedisa njani njengenhlanganiso
thina njengenhlanganiso okukhulu okuqakathekileyo ukuthi simele zona izakhamizi sibe yizwi labo sengikhulumela into ezifana labo advocacy and lobbying sibe yithi esigijima ngazo ukuba bathole usizo olufaneleyo sizimele uhlupho abahlangana lalo in everyday life on a day to day basis njalo sizama ukuthi khona sibambisane kanye le council ngoba inhlupho ayisonto engabhekwa ngumuntu yedwa kufuneka ukuthi abantu babambisane kubonakala ukuthi khona amacebo angaphuma ekulwiseni izinhlupho lezi zakhamizi ezihlangana lazo ungaba yiwapi
inhlanganiso yakho ithi ibhodabhode edolobheni lakobulawayo ihlolisisa ukuthi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela COVID-19 luqhubeka njani kuyini elikufumene
siqale uhambo lwethu ngaseBulawayo Large City Hall saqhubeka sasesisiya eRenkini sasesiqcinela ngokuya eNkulumane Community Hall abantu bebehlaba sivili bethola usizo lolu abaluthenjisiweyo sithumele nje isixwayiso ku Twitter platform yethu sikhumbuza nje abantu ukuthi ukuphepha kwabo kusezandleni zabo ukuthi nanoma usiyathola usizo ukumele uzikhumbulele lawe ukuthi khona ukubhubha lokhu kubhahile njalo kuyamemetheka ngamandla umuntu kumele azikhangelele akhumbule ukulandela ama safety guidelines esawanikezwa yiwho observing abo social distancing njalo lokugqoka imask ukwenzela ukuthi lawe muntu uphephise nalo okulandelayo ngemva elayinini uphephise lalo wena omlandelayo sizazoqhubeka siuthumeza lo mlayezo kwamanye ama social media platforms ethu ukuthi abantu bahlale benokukhumbula ukuthi babekwazi ukuthi isafety yabo isezandleni zabo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana sithandazile moyo obona ngokwethulwa kwembiko kwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga yikho lapha eWashington DC
Siyabonga isithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomela isigaba sevungu edale lephalamende umnumzana Omega Sibanda ungasela ukuthi umumo unjani khona ngapho ku constituency yakho
izulu line kakhulu abantu bebethakazelele uhlelo lolwefumbuzo ukuthiwa yintwasa umumbo wabo wamila wakhula kuhle kodwa wabususiya khona phana ukuthi uyevutha izulu lana kakhulu kwagcina ke bengasavunanga kuhle ngoba wabulawa lizulu kwezinye indawo badobhile nje khona lokho mpisana kodwa iqiniso ukuthi endaweni zabo lwagwelo kulendlala kakhulu balutshwana badobhileyo umumbo emasimini kodwa nxa sisiya phambili sibona ukuthi sesinanzelele ukuthi umhlabathi wethu uthanda izulu sokuyamele ukuthi sikhulume nabe i-agritex abe basifundise ukuthi nxa kuzaba lezuleli nje kumele kulinywe ngasiphi isikhathi kwenzela ukuba lokuhlanyela kokuphangisa osime mpijana ukuhlanyela ukuthi kuhambelane kuhle lezuleli abe lingaba liningi
njengoba ukhetho solusondele likuhambisa njani ikakhulu sikhangele udubo lwe-coronavirus i-COVID-19 leyabuyayo
udisturb into eziningi kakhulu umkhuhlane we-COVID kusigaba sakithi la izimbabwe jikelele into engiyithabela kakhulu ukukhuluma lokho kwenzwa umongameli welizwe babo Mnangagwa ukuthi thina ama MP kumele siphume siyencedisa ukuthi abantu babe kwazi ukuthi iwevu labathi ngesithathu ingozi enganani singabuthana ezifeni lemachurch ngesizama ukuma sibili ngoba yona iCovid singananzelela esimisentweni zonke ezinene sibisa ama election lawa misiwe lapha nalapha lingakunanzelela sinanzelela ukuthi kunzima kukho konke abantu bayabhubha abantu ngeCovid siyacela njengoba nomongameli welizwe etsho ukuthi bakithi bantu bevungu akele hlale phansi lingahamba hamba kungafiwa kuzama ubala abantu abalutshwana bangu 30 siyabathanda sibili abantu abasishiyileyo isihlobo sethu kodwa nxa kuthiwa abantu abangu 30 kababe ngu less than 30 ema-church asimeni kulamabhora adlala ama-social soccer siyacela akele imeni ngamabhora lawo sizafika isikhathi uhulumende asitshele ukuthi asenzeni so asenzeni so okwakathesi bakithi lingakubona ukuthi kufiwa njani lokuthi umkhuhlane lusumemethe okunganani lizafica ukuthi kumele sizamene ukunakekela okhunywa nguhulumende simeni konke sikwenzayo kodwa kakula muntu obanjwa ngamandla but uhulumende uthi asizameni ukuthi sihlatshwe sonkenini
njengommeli wesigaba ngeziphi inhlelo osuzifezile selokhu uqalise ukumela sona leso sigaba
uhlupho esilalo kakhulu evungu ngalaba amasela enkomo inkomo seziphelile kodwa ngithi mina hayi umbuso wamasela osusiya ekugcineni ngoba sesibambane namapholisa ngibonga kakhulu mama uMziziwa uDispol wethu eGweru district kule operation esayenza ekhona manje abantu ngiyalicela ukuthi sincedisane namapholisa ukuthi sibatshele sibanikele ukuthiwa yi-tip off ukuthi amasela enkomo atholakala ngaphi esami isicelo kakhulu ngesokuthi lingesabi amapholisa omthetho akhona nxa sihlala namasela duze kwethu asikhulume nini siwatshele amapholisa ayakwazi ukuthi azabobopha njani abahambise njani emthethweni thina singathatha umthetho siwubeke ezandleni zethu othina sithule singakhulumi ngoba inkomo zizabe zilokhu zitshontshwa izifuyo phela kutshontshwa inkomo kutshontshwa amadonki sokuze kutshontshwa le nkukhu bakithi siyacela ukuthi asincedisanini lamapholisa abhode endaweni zethu kathesi njengoba nangikhuluma nje ukulwa sithatha imiphefumulo yabantu ake simenini sithiyane lokuthi kungazwendiswa ngumuntu suthatha ingamugwazi suthatha ibhemba ubhembe kunabafana abancane sibele abama-15-18 years siyakwazi indawo ezinengengenge ziqambe ngamabizo ngoba amapholisa abhoda yekelanini bafana ukuyanatha utshwala lokuthi libe lisithi linganatha selisilwa labadala asikuyekele nini sesilahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu wonalo umnyaka wodwa phose enxa esile 4-5 ngokugwazana indawo zinenge ngokugwazwa abantu indawo zinenge okubuleke khona abantu ngikhuluma nje last week nge-Thursday bambulela omunye umuntu wakithi futhi asikufisi lokho khuluma nje futhi omunye ugeciwe khonapha eduzane khonapha edwele wakhwelo rot asikuyekele nini ukulwa akusebenzi umthetho ukhona ungezwe ngalo umuntu ukwenzela ubuntu obuhlungu ukuphambanisile hamba emapholiseni aseduzane lawo
lo-ke bekungumnumzana Omega Sibanda omela isigaba sevungu edale lephalamende engowebandla lezanu-PF ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo igama lami nguChris Gande lilale
siyabonga Chris Sabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu Sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abangamatshumi amahlanu lanhlanu 55 nge-COVID-19 izolo, njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezintathu 2683 belo mkhuhlane lo. Lanxa owayengukomanda weZipra umnumzana Abraham Nkiwane ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, imuli yakhe ithi uzancwatshelwa eplazini lakhe eUmguza ngomvulo, hatshi eHeroes Acre. Umongameli weleSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usexwayise abasekeli bakaZuma ukuthi batshiyane lodlakela abaluqale izolo betshisa izimota. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Montungameli Nkomo, Nkololo Gwana wa Matukandu na.